Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso ye Zimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlanjwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayi Tembi.
Selilesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale le High Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Zimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngomvulo. Kubika uBatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Elakuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili liseUnited Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information, no the public domain. In the health sector, the health workers who are the frontliners, they are saying they don't have...
Kulalwazi ebantwini jikelele labezempilakahle. Abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sibone ivaccine leyana iyasejwa abantu. Sibona ukuthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ile igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu lendawo yokuthi sibona ukuthi kulamanye amazwe ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundisa abantu angakawika ama vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abalangayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenzwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le jekiseni le ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo yaqhubeka esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Day ilamakhulu phose amane i-374. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakachiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoku kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqala. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala, izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu zaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka, kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sesibonile ukuyabuya kwenziwa thathwa amaqhwa nje kuzabuya after 2 years kwenziwe fana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi intshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption
ngoba siyake sibona izinto ezinje zifukwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende selontshontsha ngama-project lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna i-project leyo ihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yukuthi avale ubugwelegwele izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyona li-project kunosiba yinto yokunothisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kube yinto encedisa abantu.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANPF must go. UHaruZibishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethweswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZibishe walelwe ibheli ngoba evelele lamanye amacala. Uqhubeke ethi umantshi uthe uza kuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZibishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Kwalokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale liza kupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail luba hatshi ubusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvumo yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele onyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo ekaduna lekatsina kule Nigeria. Amalochacha la atshise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Ithala lesenethi kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowaye umongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka. Abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye ukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntana nenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli ezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kwele Turkey. UMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele Saudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliamente abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokho kuveza ukuthi MDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuzanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimviyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zezanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uTimviyasi wa resigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona ikuthi esenqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba be MDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa esesuka esesiya kuzanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabo Monzora labo Khuphe ivele ingumntwana wezanu PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye ayivele sesukile ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhayi elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo bakhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. ade bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu akantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament akusiko uqiniso lelo abantu laba bengamalunga edalela eParliament lanqa base lwana omunye wayesexotshiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubandla leli MDC Alliance
vakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi
infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapho ngoba ngithe umlilieni kuzizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hathi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha ababona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ngama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona pana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanjani aboChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrated izani uPF udlubuntu umuntu oyikhuluma konoku lamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisiko lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabani imeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathodo wakhuluma wathi abantu njalo bezani PF bakreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana bezesaba ukuthi babuye ekhaya
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emufa. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu esifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi uqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labezimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane sezimbabwe esihlala eGaborone uthi kuzaba nzima kulabo abangalamaphepha.
Abantu abangelamaphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lohulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwe.
Usibandalaye uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangatshiywa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza kwalohlupho sibili. Kuza kumele kube nokukhankaswa lokukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasoke babe ne-problem.
Umphathintambo Dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza urhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki, kukanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe lama Warriors sebekhuthazwe ukuthi babize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phecheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakuleZimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elaseNgilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhocha ngayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungcono ahlasebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasela skathi futhi sokuthi ama orders akona prepare lokho kudecide ukuthi kona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ucungula ezemidlalo uWashington Spandala ukuthi ungakuyi kwabadlali abadlala phetsheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiyo amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kutshani abese kuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo Tanzania. Sila badlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nosi Mthizwa kodwa abathi bangabuya bengatholi amathuba. Yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi abadlali bakhona umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingamashumi amabili lanhlanu kunyanga kaMbimbitho liphinde lidlalele leZambia mhla zingamashumi amabili lathuba munemunye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusifaya sika Group H njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo elitshumi kuthi endaweni yesibili kuleqembu lamaWarriors elinemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kuleqembu leBotswana elinemiklomelo emine kusithi emsileni wengalane kuleqembu leZambia elinemiklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika owazaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnanga kwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.